Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 Mpandula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi iStandard Big Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna 50-50. Asikwanisi ukuachieve 50-50 nxa abafazi bahlukumeza.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela zisola ukuxotshwa komunye wazo obesebenzela iStandard Big Bank.
Mina kade ngisithola sezeng. So bengizwe ngathi kwathi singakwazi ukuzotshintsha sithi weze plastic, kodwa nke ngingena khona phana emahofisini kade kubhalwe ama-registration center. Bathe sihambe emahofisini ngale, kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza, kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngetshintsha ngale emahofisini e-Treat Court.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele imbiko yehofisi kaMsitheli yokubhaliswa kwabantu bebhalisa izithupha zeplastic ngembono ehlukeneyo.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa okhulumisana lomkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngokuphathelane lokubumba uhulumende wenkazato isidale inkulumo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izisebenzi izakhamizi zakoBulawayo sezamukele imbiko yehofisi kaMsitheli mayelana lokubhalisa abantu ukuthi bathole izithupha zeplastic ngemibono ehlukeneyo. Kuvika unoPumelelo Moyo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni waseMandebeleni lenkabazwe alinazithupha kumbe incwadi zokuzalwa, ngoba ezinye zezincwadi ezidingekayo andubana uthole lezo ncwadi abalazo. Abazali bayabe bafa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kumbe zachiselwa endlini ngaleso sikhathi. Abanye abala bafakazi kuthi abanye abazali babo badliwa zingwenya ngesikhathi besiyadinga umsebenzi eGoli. Kuthi abanye bazalelwa eGoli abala ncwadi eziveza lokho. Abanye abantu loma belezithupha amabizo leminyaka yabo yokuzalwa yaphanjaniswa ngesikhathi bebhalisa lezo ncwadi. Bethi ukubhalisa kutsha ukuze uthole isithupha seplastic kuzaletha inkinga ezengeziweyo. KoBulawayo ku-Ward 1 e-Evelyn High School, okungezinye indawo lapho okuthathiswa khona incwadi ezehlukeneyo phansi kohlelo lwabehofisi kaMsitheli lokuya kuZulu olwe-mobile registration, iningi labantu liyaphenduka emakhaya lingela zithupha zeplastic ngoba kuphiwa ezephepha kuphela lencwadi zokuzalwa. Unkosikazi Nokuthula Moyo ngomunye ophendukiswe endlini engela sithupha seplastic, kodwa elayelwa ukuba aye enketha housing office kumbe ephumula housing office lapho okulemitshina epha izithupha zeplastic.
Umhlubo lokuthi bengizotshintsha isithupha bathi ngiyenketha ngiphumula, ubona kabala amaplastic ID. Le mali $2 iyefunakalayo xa utshintsha. Ufuna isithupha seplastic, ufuna $2.
Unkosikazi Portia Mloyi uthi kwehlule ukuthi athathe isithupha seplastic achiye esezenge, njalo ethi kugwalo lokuzalwa i-birth certificate eyalahlekayo kumele ahlawule amadola amahlanu.
mina kade ngende sithuba sezenge so bengizwe ngathi kwathi singakwanisa ukuzotshintsha siphiwe zeplastic kodwa nto engingena khona phana emahofisini kade kubhalwe ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngitshintsha ngale emahofisini i-trade code i-certificate bathe $5
Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni uthi bazwile ngohlelo ethi kulungile kodwa kunenhlupho ezibhekane labantu ezibalisa ukusilela kwemali lencwadi ezidingakalayo
sikhala ama challenges abahlangana la emaofisini funa ukuthi ufunakala lokhu lalokhu lalokhu kanti sile challenge yemali sile challenge yokuhamba uhanjwa ngane emaofisini Nxa kuzaba le mobile registration alele abatsho bathi capture konke abangelazi izithuba not basically ukuthi umuntu abe lethuba for ukuvota because i-right yomuntu ukuthi avote ngoba angavota but esikukhalayo ukuthi lanxa umuntu efuna ukuthatha isithuba ukuthi abe le-passport
ekuphumeni kwemibiko mayelana lokuthathwa kwezithupha zeplastic umutete ubethe izithupha zezenge azisavotisi kodwa kule mibiko esibikwe ukuba ayiqondanga izithupha zezenge zilakho ukusetshenziswa ekuvoteni unkosikazi Jane Peters othe kavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba uchaze ukuba isithupha sezenge eseplastic lesephepha sisebenza okufanayo ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo
Izisebenzi zamabhanga ezikumanyano wenhlanganiso yeBanks and Allied Workers Union izibhawu lamhlanje zitshengisele zisola ukuxotshwa kwesisebenzi seStandBig unkosazana Verity Mutsamira obikwa ixotshelwe ukumela ilungelo lezisebenzi zaleli bhanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebesidla ubhedo besabela betshaya ingungu njalo begida ngokukhonona okukhulu abesifazana abesilisa labontanga namhlanje edolobheni leHarare betshengisela ngokwenza kwebhanga leStandBig abalisole ngokuphathwa kubi kwabesifazana emsebenzini lokhu kuza ngemva kokuba unkosazana Verity Mtsamwira exotshiwe Umtsamwira ubikwa waxotshwa ngokukhankasela amalungelo ezisebenzi lapho engumgcinisihlalo wezisebenzi zeStandBig Bank ephinda njalo abe ngumsekeli kamgcinisihlalo wezisebenzi zonke zamabhanga izibhawu. Ekhuluma ngalolu daba omele abesifazana enhlanganisweni yezibhawu unkosikazi Dennis Maluleke uthe okwenze batshengisela namhla ukuthi bafuna abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa emsebenzini.
Sifuna ukuthi iStandBig Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna i-50-50. Asikwanisi ukuachieva i-50-50 nxa abafazi bahlukumezwa.
Umnumzana Pho Mutsatsa, umqondisi wokuqoqa kwenhlelo zezibhawu uthe njengenhlanganiso bazazama ngendlela zonke ukuthi udaba luka Mutsamwiri lube yisifundo kumakhampani onke ukuthi abesifazana kumele babe zinkokheli.
Kababisele uVerity emsebenzini. Bangayekela lokhu, sabe lokhu sihamba labo. Lokhu yiventi leyisazi, sikontinya silwelile yama-rights abafazi.
Umsekeli womkhokheli wezibhawu umnumzana Africate Goto uthe loba nje eleZimbabwe lile mithetho enikeza abesifazana amathuba alingeneyo lawesilisa kuyadanisa ukuthi amabhanga anjengaboStandBig ayehluleka ukulandela imithetho.
Futhi bamsifisele emsebenzini labo futhi barispekte ama-rights ezisebenzi la indlela yakhe yokuhlukumisa ama-rights esifazi lapha ebhenki so sithina bamuchiye asebenze ayenze into as long akwenzayo kuphakathi komthetho.
Khuluma ngokufanayo ummeli wemfakosi edala lephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa webanda eliphikisayo ele-MDCT omanyene lezisebenzi lezi ekutshengiseleni lokhu uthe bona njengabanye abasebenza ekubunjeni kwesisekelo sombuso welizwe esisha kabasoze bagoqa izandla abesifazana behlukunyezwa emsebenzini.
Turning to the similar case of Sandvik, but it's not very alone.
That's what the Dava in Jingale is Sandvik. Kasi a very theater, all the Dava in Jingalolo. Labana Vesifaza never can lane, then do words in Jingalezi, M. Sevenziniago, Kotava Kulumi. Nitan Umbonga, Kuluma, Lapu in Mundezela. Niza Kuluma Lavambeli, better in the Parliament, Vamanda Wonke, Uti, Lodava, Luzavade.
In his Amo, your Kulumisana, this Patamanda. Zebhanga leStandvik ayifezekanga ngoba incingo zabo loba omakhalekhukhwini bezingemukelwa. Loba nje imbiko ekhishwe luhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT ngenyanga edluleyo iveze ukuba ilizwe labesifazane abaningi abaqhatshiweyo ukwedlula abesilisa, kodwa kusadingakala ukuthi amathuba abo alinganiswe emsebenzini. Okumangalise abaningi ukuthi abantu akade betshengisela namhlanje kabazange bathintwe ngamapholisa wona avame ukuhlukuluza abantu abamele amalungelo abo. Ngimele iStudio 7 iseHarare nguGibson Mbete.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ukukhethana ngemihlobo ngomkhuba omubi kakhulu angasoze afa awuvumela kubandla lakhe kanye lakumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UTsvangirai wethule amazwi lanamuhla egcizelela amazwi awethule emhlanganweni awenzele kobulawayo ngeviki edluleyo. Lapho akanye ecothoza khona umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe lanxa engambethanga ngegama esithi uqakathekisa umhlobo wamaNdebele kakhulu, yikho kulokungezwani phakathi kwakhe laye kudaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abasekela uMakhuphe bathi uTsvangirai ulahlekile kakhulu lapha ngoba ukuxabana okukhona phakathi kwakhe loMakhuphe akulani lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. UTsvangirai uthe njalo ukukhethana ngemihlobo yinto ayisolayo ngityola kubandla leZANU-PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Thabita Khumalo wagcizelela.
Ibandla le-MDC labunjwa libunjwe abantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kunabantu abafayo asikhangelelini eRwanda. Impi yeRwanda yokubulala abantu yayingasompi yokuthi ngiyombangazwe. Yayiludaba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezingafanani nabanye, so kababulawa ngoba kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo futhi, into le ye-alliance asidingi ukuthi lo umhlobo kanye. Esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulombi dubo. So kamboni ukuthi i-tribalism isingena njani. Nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona, yikho kulamabhodrumu. Akuhlalenini phansi ukuthi yebo naye senza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxa sesizavika ngokuthi mina ngesiNdebele lo ngesithwene, akusoze kusebenze nokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhuphe labantu besiNdebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF kukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti iqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani nazo sesihambe kumaphepha lapho? Uqalise nini? Umama Makhuphe uyakwazi ukuthi mina kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Mina kengidanise ukuthi elo sesadini sesidlalile emaphepheni, sesitshelane izinto emaphepheni, into engasesasingayenzi ukuthi lanxa usola, nxa usemhlanganisweni, nethi ngabe semsebenzini wasemhlanganisweni, kule migoqo kumele uyilandele. Imigoqo lena nxa ungayilandeli, nxa usuzakhithi kuba nzima thina-ke ukuthi simphendule ngoba ngoba kakusikho lapho esikhuluma khona into zekizazini kayena sebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza kahlanelisa ukuphendula ngoba yena ngokwakhe asikamzuzisi ukuthi kanti ivele into ayifuna yiphi njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhupe khonapho yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni uyalo ukukhuluma
yikho ukuthi ukuthi nxa ezothuma emaphepheni anikhathesi ukuthi khona wena lizwe ngabantu ebulenjini lapho ukuthi uMakhupe lo tshangirayi akulanto enhle. So yena nxa eyinkokeli yethu nasimaze eyinkokeli engu-vice president wethu sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili kumbe lalabo nalaba abeza khona kababeza be-alliance bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle balungise olungise kahle.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Ku-Life Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu njalo lokuthi banganceda njani ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeTogo zivinjiwe ukuya ebulenjini lamhlanje ilanga lonke ngesikhathi uhulumende walelo lizwe ebhekane lokutshengisela kwabantu elizweni lonke abafuna ufike komlindi uyagcina umbuso kamongameli Foreign Nasingbe lemuli yakhe okweminyaka engamachumi amahlanu.
Ngesikhathi izifundi ezihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika ziphakathi kokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane esilolaka esizele ezulu elinengi eseHurricane Harvey. Ngale ngasesigabeni seFlorida izifundi sezilungiselela esinye njalo isavunguzane esesichaya siqonde emhlubulweni lo eseHurricane Emma. Esibikwa silakho ukudala umonakalo owedlula okaHurricane Harvey.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kunkulumo zokubumba uhulumende womanyano lomkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ngasese isidale inkulumo. Ababili laba bayalandula limbiko ekhitshwe inhlanganiso yezindaba eReuters eyandise ukuloba iqiniso lanxa kulolu daba abanye bathi linhlanganiso ingaba isenge lezimithiyo. Kodwa asithi kuliqiniso ukuthi uTsvangirai loMnangagwa bayakhulumisana ngasese kungaba nguhulumende ongamukelwa nguZulu na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe ezimbili ezithi zona uMnumzana Rejoice Ngwenya loMnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lolu daba.
Khona Babu Gandhi akumangalisi nxa kuyikuthi into eyenzakeleyo ngobana ubunzima aphakathi kubo uMnangagwa ngale bandleni langakibo bungamenza ukuthi adinge ubudlelwano labangaphandle esenzela ikusasa yakhe kwezombusazwe waseZimbabwe. Ungathola ukuthi kuseduzane lokuthi indaba libe liqiniso ungahlolisiswa isimo akuso bemhlasela ngapha emuva laphambili phezulu laphansi ngumuntu osesimeni sokuthi engabe udinga ubuhlobo bobudlelwano labaphikisayo esenzela ikusasa yakhe nxa umbuso kamgabuto wafike kuphelele.
UMnumzana Ngwenya, wena ukubona njani ukuthi kungayenzakala yini ukuthi uMnumzana Mnangagwa babambane lo Mnumzana Tsvangirai babomba uhulumende?
Lawa ngibona ngathi ngamanga mina ngoba uze umuntu owezana uPF onjengoMnangagwa akhulume loTsvangirai engakhulumi lo Mjuru.
ngibona ungani bakhona bebuzele ngapha kunjalo nje siyazi ukuthi babo kuvele kulabantu abakhuluma nge-national transitional authority engelakhetho phakathi ngaphandle kokuthi nxa kuthiwa khona umnangagwa uthi nxa utsangirayi kumbe yiyi-alliance kumbe yini angade anqobe amnange kodwa okwakhathesi njengokutho kwalusambo lenyuka umbona ngathi la ngamanga yi-fake news yani ukuthi ubudlelwano bokhona bakithi angiboni bukhona.
Mnumzana Macapulane uyakhuluma lapho, Mnumzana Ngwenya uyavumelana la yini?
Ngiyamuzwa ubaba uNgwenya ukuthi uvelela ngathi plus uNgwenya ngithi useduzane lembiza lapha ebilayo kodwa ke ongafuni ukunanzelela laphana Ngwenya ukuthi phakathi kukamjuru lomnankagwa ubuhlobo bakhona sobawonakala ukwedlula phakathi kukatswangirayo lomnankagwa. Ngathi ubutha begazi osobaba khona phakathi kukamnankagwa lomjuru nendlela abaphatha ngayo umjuru kuqala ngayo Solomon kusiza kuyo Joyce ukuthi bangakhumisana umlotha kusesekhajana kodwa-ke utswangirayo lomnankagwa bangahlangana mhlawumbe futhi bebizana ngomhlobo ukuthi badabuka kuphi bezama ukuthi babuthane bathathe umbuso kumazezulu ngoba inkulumo efizwayo kulezi nsuku ukuthi amakaranga ayakhala athi ayi kade savalelwa ngaphandle ithi lathi sizama ukuthi sibuse bangahlangana ngalelo. Kodwa ikakhulu-ke wena babugandi loNgwenya umhlangano walaba abantu ungenziwa kakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe amadona ama-superpower lama-countries ayo lawo ale-interest ukuthi iZimbabwe ngemva kwamgabiza kuma kanjani. So singakukhangela kahle kulula ukuthi bengabe behlangene kumbe izithunywa zabo zihlangene zibuzana ngokuthi kungamiswa kanjani ngemva kukamgaba.
Mnumzana Ngwenya, nxa sikhangele udaba lolu asithi babambane bobabili laba akusoze kuthiye phandle yini eminye imihlobo efana labesindebeleni?
Ya nxa yikho bengisithi mina nxa ukubambana kwakhona kuyikuthi umnankagwa engaxoxa kumbe angaze aphume kudlani thiye sokusitsho ukuthi labata abade bekhalakhala ama-war veteran labana ababesithi bona gabala budlelwano lamabanda aphikisayo ukuthi udabayo sebevumile ngoba ungazinyandeleli i-electoral block yakhona i-constituent yakhona engaba phakathi kwama-war veteran abantu abalendlela i-celebration le-alliance ingabe inkulu kakhulu ngesithiwa sithi kule-rational sense kodwa uncle okuqala phela ukuthi kathi esigire wangaphumbi kwi-zanu pf mnankagwa kuthi asuphika bamkhiphe kwi-zanu pf so hhayi mina ngilokhingisala njengoba sotingize sithi engxenye iphinge le mbiza kodwa ngibona ngathi i-ideology yakhona ekamnankagwa lotswangirayi lama-war veterans omthwango abaphikayo ingathi khathanga kancane.
Ye, nantu daba Mnumzana Macapulana, ngiyakuzwa uyahleka lapha, uthini wena lo?
Uyabona ukuthi phela ubhudu uNgwenya uyamazi ukuthi i-opinion maker njalo yi-observer so akutshoyo kuqakathekile kodwa kumele sikunanzelele yikuthi isizini esesikuyo umkhathi wepolitiki vele kumkhathi wezimama uzathola ukuthi sokusazakala kuye wonke umuntu ukuthi kuyathandeka kungathandeka umbuso kamgaba sisekugcineni ngakho wonke ama-politician baziphandela izikhundla and ukuthi impilo kamnankagwa isinlutshwane kuzwane PF kubhalwe emdulini so vele yisikhathi sezimanga-ke mina lesi simanga ngibona ingani yisimanga esingabe senzakele njalo singabe siqhubeka sisenzakale.
Hhayi, kuyezwakala. Ungaphosele okugcina Mnumzana Ngwenya usigqibele uhlelo?
Iqinise ukuthi nxa kulokubambana okukhona phakathi kwamamandla wonke kuluntu lonke umuntu wonke ophikisana lezanu PF kini yinto eqakathekileyo ilungile ukuze umbuso lo owucini obugebenga ukhithwe.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazo, bexoxa endawonye lomnumzana Dinizulu Macapulana, laye oyingcwethi kwezombusazo.
Abemba igolide ezansi emandebeleni bakhala izimathonsi ngokungenelisi ukufinyelela imali yokweboleka engabancedisa ekuthuthukiseni umsebenzi wabo. Uhulumende uthi ule mali engena kuzigidi ezingama-40 million dollars ekusiza abakumsebenzi wokwemba abasacathulayo. Kodwa abemandebeleni bathi akekho ngisho loyedwa oseyitholile limali. Kuviga uVusisizwe Mkhwanazi.
Lesi sikhalazo siphuma emhlanganweni wabembi bemgodi egolide emncane ezansi yemandebeleni oyemathebeleni South Alternative Mining Indaba okhutshelwe eGwanda District Club. Iningi labakhuluma emhlanganweni lo liveze ukukhathazeka ngokubandlululwa lapho kuthe kwaphuma izimali zokweboleka ukuthuthukisa umsebenzi. Umnumzana Sithu Tsincube, umsekeli kamgcini isihlalo weMat South Small Scale Miners, uthi babhekane le ndubo eziningi kodwa olumqoka ngelokungafinyeleli lezi zimali. Unkosazana Sithembile Ndlovu ngomunye wababhalela becela imali kodwa akakatholi impendulo. Unkosazana Matilda Masia ugcizelele wathi kululungelo labo njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi bayiphiwe imali. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation umnumzana Josman Mangisi utshele lomhlangano ukuthi imali khona njalo basahlolisisa amaphepha alabo abacela usizo. Osebenza loMangisi unkosazana Similo Siziba induba ababhekane lazo hathi ukulindela abavela phandle.
Singadingi ukulungiselwa ngabantu abavela ngaphandle abesizimisa lelinithi umalisiwe leZimbabwe Miners Federation. Ibise ibuye emasawu ibuye izophendula imbuze lifunikele wathi kuwokarade ukulu ukusifonela lalesakhomesiyitholele namhlanje kade sakusuthisihlanganisanele progress isethunda kodwa
iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bhedi Nkoncube ukhuthaze izimbamgodi ukuthi zisebenze ngonanzelelo njalo ngokusemthethweni okungawona imvelo lokudala ingozi ezinjengokudilikelwa kwabantu emigodini le. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Amaimbo bana bobe likubomba ndicho yobe leza tata twaisa ipe amaimbo bana bobe likubomba ndicho yobe leza tata twaisa ipe amaimbo bana bobe likubomba ndicho yobe nali kapondo iye nali baline nala polo iye nali chicha kwenze tivi nali kapondo iye nali ngala iye nala polwa iye nali chicha kwenze tivi nali kapondo iye nali ngala iye nala polwa iye nali chicha kwenze tivi.
Leza tata ingoma ka Chris G Makoya esigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje.
izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela eHarare zisola ukuxotshwa komunye wazo osebenzela ibhanga leStanbic.
Izakhamizi zakoBulawayo zemukele imbiko yehofisi kamsitheli ngembono ehlukeneyo.
Twakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lami owenu uChris Gande silichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.